Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 30 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Kulezigebengu ezihlasele egalajini elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe zatshontsha imali edlula ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Abamasonto bathi abesilisa kumele bachiyane lokuhlukuluza omama okuyinkuthazo eza ngesikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence. Kumidlalo ye FIFA World Cup, iqembu leSenegal selingenile kusigaba esilandelayo somncintiswano lo ngemva kokunqoba ele Ecuador. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulezi gebengu ebezihlome ngombhobho ohlobo lwe-AK-47 kanye le-pistol ezihlasele kwelinye igalaji elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe kuthange zatshontsha imali ephezu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$582,000 kanye lenkulungwane zamaranda kwele South Africa ezingamashumi phose ayisithupha R58,430. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi izigebengu lezi bezilitshumi lambili 12. Uthi zifike kuleli galaji zabopha onogada ababili ngentambo zesicathulo zathatha imali zanyamalala. Unyathi uthi abangabalolwazi ngezigebengu lezi kumele bayevikela amapolisa kungaba kuyiphi inkamba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamasipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikansili ithi izindlu lezi ezivalisa ezisetrejen Parkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kepha abahlali laba bathi ikansili ayikwazi ukubadudula nje mahlayana ngoba abanye babo sebeleminyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi. Kanti njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Vathi ikansili kumele ibabekezelele. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzisise ukuthi i-council, iBulawayo City Council, ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu. Khonokho yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonokho ukuthi i-city council kayisebenzise ama properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo. City Council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi City Council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-City Council kumele abhadale. Nxa i-City Council sibone ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo mafulati. ngesikhathi kodwa ke isithi council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo ndawo
abantu laba abasuswa yi-council kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi ku-council yakoBulawayo bavela bahlala njani khonapho
ukuze kufike kulolu daba yikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini khonokho kuzafica ukuthi abantu bona lawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wahlayela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibenefit izisebenzi zekhansili yikho ke sesilapha esikhona namhlanje khonokho ke kubangelwa yinkohlakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zekhansili ukuthi umuntu uyasubleta indlu kade kumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolisi zikhona vele izindlu zamapolisa nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi sekhansili esingayisiso mnikazi wenu usatshela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zekhansili bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabanisa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhoso ngako ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho aye kuvumela nalo muntu avumelana laye so ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi ziyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association iBulawayo City Council ilama-properties amaningi angayenzi inothe kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegole obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lamabhizinisi wona lawo kuthi ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amthathe inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena asemsubletile semrentisile eproperthini engaseyo yakhe
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kasenelisanga ukukhuluma lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni kanye lesikhulumeli sekhansili abesilisa balomlando wokuvikela omama lamantombazana athi ukubadlwengula lokubahlukuluza lo ngumbiko ovela kwabamasonto ngalesi sikhathi somkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe-16 days of activism against gender-based violence sixoxele umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance
okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala nguNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi umlando wabobaba yikuvikela ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ube ngumuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane silo mlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yibudlelwane bokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinda
njengabafundisi udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni
into eqakathekileyo yokufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto kwezifikisa amalawulo kube sekusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulowo munye ayabe elokudlelane layo ngakho baba bayafundiswa emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi osisi abancane ndingathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibathathe njengabodadewethu nalabo abadala sibathathe njengabomama bethu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho-ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba lendlela eyazihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabi lomunye ezabe sebona ngani kumbe eze ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu ngumuntu oyabe eqondile engqondweni elengqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into njalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyesifila lokuthi abantu bangaqalisa ngayo, kodwa nje basekuyizinto ezenzakeleyo kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi abake-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engenye umuntu eyenyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi awungayenzi into enje uzathola lokhu lalokhuyana, khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube indlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasakwananga esenza into enjalo esengeneyo ukuba yinyamazana.
Umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umanyano weSADC namuhla uzaqhuba umhlangano wokucubungula okuhluphayo emazweni aseZansi e-Afrika, okugoqela udaba lwamalwecatsha aseMozambique, indlala kanye lokuguquka komkhathi i-climate change. Umhlangano lo uza kwenzelwa edolobheni leVindok kweleNamibia. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, nguye ozakhokhela iqula leZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ucubungula ezombusazwe, umnumzana Thandeko Zintimkandla ngalolu daba.
Eqinisweni imihlangano enje njengeminye eyahamba ngaphambili edlulayo, kulutshwane thina abanye sikubona kuphuma kuleyo ndawo, ngobana kukhulunywa ukusa kwamalanga kodwa izinqumo zakhona kazibonakali. Esikhangele lona udaba lolu oluthiwa ngolwamalwa ecatsha eMozambique, sebekhulume kwesikhathi eside singaboni-ke ukuthi kuya ngapho kuyinto kwakhona. Yebo, angabe khona amazwe athumela amabutho ukuyancedisela eMozambique ukubhula lowo mlilo owawukhona kumbe okhona elizweni labo, kodwa kubuye kuthuliseke ukuthi zwi, ungabusazi ukuthi okuyinto lokhu kuyaphumelela yini kumbe kukhona okufihlwayo. Nxa kusehlula phela lakho bathula, lina licabanga ukuthi engxenye kukhona okuhambayo kati kakulalutho. Kangiboni-ke mina ukuthi kuyaphuma into enjani isinqumo esiya ngaphi ngendaba yeMozambique, ngoba angikholwa ukuthi wona abakhokheli bamazwe nale SADC abanye inhliziyo zabo zibukho khona lokho. Kuningi okubahluphayo emazweni abo. Bazachitha isikhathi besiya khona le bechiya amazwe abo ebulawa yindlala, bechiya amazwe abo ebulawa yiuswelakala kwemisebenzi. NjengeZimbabwe kulensuku azikhuluma ugesi kakho katholakali, mhlawumbe kukhona abanye abangelandaba lakho kangako, sibegcwalisa nje umthetho ukuthi kuthiwe baye emhlanganweni. Njengalaba abakithi abathanda ukuhamba ngathi ngoVasco da Gama, kodwa bangcono Vasco da Gama babona okunye abakubonayo. Laba bayahamba ekamabuyaze, kangiboni ukuthi kuyaphumana.
Enye injongo yalo mhlangano ngeyokuthi kungasetshenziswa izibhamu mahlayana. Ukubhahile yini kwele Afrika ikakhulu kwele Zimbabwe?
Kokuqala, kulezi bhamu ezisemthethweni ezisetshenziswa ngamapholisa lamabutho emazweni atshiyeneyo, sengisitshwe nakhonapha eZimbabwe, isibhamulezwa isizo zokuvikela lezi engikhuluma ngazo ayisizo zokuvikela ilizwe izibhamu ezisetshenziswa lebantwini abangelazikhali eZimbabwe sibonile ngoGasti 2018 abantu badutshulwa sabona bedutshulwa futhi ngomnyaka olandelayo kukaningi sisizothi abantu badutshulwe bedutshulwa ngamasotsha lamapholisi siyakwazi ukuthi kwaze kwabuya lalwana ongumongameli we-South Africa ezokhangela ngokudutshulwa kwabantu okwenziwayo izibhamu zisetshenziswa ngendlela engayisiyo isengitsho lakhona abeZimbabwe wesibili kulezi bhamu lezi ezisetshenziswa ekugqekezeni seleni abaningi balabo ababanjwa belokuganga ngezibhamu ngamapholisa ngamasotsha nabacuphi bakahulumende yekuthi ukuthi kuyavuza esakeni lezibhamu lapha kumbe labantu laba kabatholi indlela yokuhola imali ebagcinayo babe sebekhumbula ukuba babe yizigangi baphangele babe ngamasela ngezibhamu zonalezo kungakhulunywa kodwa vele abantu nxa bengathakazeleli ukuphila kwabo abanye bazama indlela eziningi zokuziphilisa sengitsho le ndlela zokusebenzisa izibhamu
umnumzana Thande Kozinti Mkandla uhlaziya ezombusazwe Sali kubonile na okusemaphephandabeni. iNews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukhetho. Kodwa ithi lokho kubangelwa yikuthi kayitholi imali eneleyo kuhulumende. iChronicle ithi uphenyo lwamapholisa asezansi emandebeleni luveza ukuthi esikhathini esiningi abesifazana badlwengulwa izihlobo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Kustudio 7, kustudio 7 ngabe linjani? Hayi bengithi ngikhulumela. Lundoda othina naye la usola abantu bomthwakazi uthi usola abantu bomthwakazi uthi njalo bese sithi nana khona yena kalahlangotho lusapota maye sitho njalo abasekhuluma esapota isisi ukuthi nana khona umuntu phela ongalahlangothi kakhethi kuyandla wonke amabandla uyasapota uyalandela lokho akutshoyo manje uyasichazela ukuthi wesisisi unga engacathi engacathi njalo umthwakazi umthwakazi ufuna ilungelo lamandebele njengoba vele abantu besitshoneni abafuni indebele abafuni indebele libele esikhundleni abafuni ukubusa indebele libe ngupresident bayehlula kunkomo nkomo wadubekela leli lizwe wabakhulula bakhulula embusweni wamakhiwa kodwa bamkhafula asikuthi umgabe wayesenza yedwa ebulala amandebele wayechova yiba amasupporters akhe ubehlangene bonke besilwa lokuthi waye amandebele elandela umgomo owesindebele yikho hhayi ubaba engathi nana khonana imthakazi urongo kwathi mthi hhayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele isisisi yakhe ngami ngiyabonga yimi ugenitola umpofu engikhona apha elipane east njengoba la esithulise elipane
mstudio 7 labantu bonke labalaleli ba yimi wezimbangazo umikhayel Gorbachev ngilisizi ngojaha lwabo lusithiye entolongweni kwetobusikhala kwetobusikhala losithole abanye bonke abangu-14 sebenyesini yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphu yobulawa amalungu ezaphu yobulawa mahlayana la malungu ezipra ebulawa mahlayana incitiswa yi-Britain e-America ubulala yabantu bezani PF kepelwa ngo-Emerson Mnangagwa Luchiwenga Costantino nalomo uPheris Shiri osithi ngisekela amayi bekhona la emthethendabeni omuyi udumisa dabenga lolukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi iZanu PF bathumile umnankathi bethe bajoyine iZanu PF ukuze bakhulule yikho namhlanje sokubona isenzakala ku-TPC mina ngisaphothi TPC ngililunga lezapho ngikhuluma nje lokhu uJobisi Khala bagcina bemfakile ephoyizeni bembulala njengalokho bakwenza uLukati Masuku omunye wabo kungafa uJobisi Khala kungafa uSithole esibemkhiphile ite efela ngaphandle engafelethanga
Studio Studio 7 salibanani linjani ngaphuha basakazi lifulethela indaba ezilohlonze indaba ezileqiniso indaba ezimqoka siyabonga kakhulu kuleyo ndawo ya mina udaba lwami lulapha basakazi ya mina ngikhonsenti ngendaba ye-MRP ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-TPC begxeka uShamisa mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belisa enye i-opposition iShamisa is not in power i-TPC is not in power i-TPC akulona ibandlela ibusa kazi uyabuya u-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke uma belo mzabalazo wawo benza umzabalazo wawo beqondise kubabusi ma becabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane namanye amabandla aphikisayo fano siyabonga
Studio 7 hayi sijabulela lena kuphela ngomsebenzi esiphathele wona siyazi ukuthi loba sizibika izindaba zethu ziyafika kubantu banesifisa khona bayezwe endlebeni zabo esikufunayo esikusolayo abayezwa umphakathi uthini into nje ngisendabeni kaJobu Sikhala indaba kaJobu Sikhala liyayifelayo ezimbabwe iqiniso uyalifela sibili okwamanje iJobu Sikhala kumzwisa ubuhlungu ngendlela apalishwa ngayo esejele engelacala ngokufa kamoblessing ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho yikho kubonakala ukuthi iZanu isikhangelele kakhulu kwesaba uJobu Sikhala ngendaba abayenzayo ukulala umoblessing bale kucabanga ngembi okuthi uzabe khuluma besithi bacabanga ukuthi uzaqhubeka futhi njalo angazakekele ukuqhubeka elwela ilungelo lakhe umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthathatha uzibuze so kumele into yonke esiyisolayo singayifundiyo siyibeke egcekeni
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane abahlaselwe indlala kweleSomalia sebedinga ubuphepheli kweleKenya. Umsakazo omunye futhi njalo ibandla elibusayo kweleNamibia selikhethe owesifazana ukuthi abe ngumsekeli kamongameli. Lokho kumfaka isimeni sokuthatha isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2024 lapho kuzachiya khona umongameli Hage Geingob isikhundla.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 ekhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo, iSenegal ibe liqembu laseAfrika lakuqala eselidlulele kusigaba esilandelayo semidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Ecuador ngethuka 1. Amanye amaqembu asefinyelele kulesi sigaba abalisa iFrance, Brazil, Portugal, Netherlands, USA kanye leEngland. Umbuzo omkhulu ngothi amanye amaqembu eAfrika afana leGhana leMorocco angenelisa na ukulandela umzekeliso weSenegal. Namhlanje iTunisia idlala leFrance, Denmark izanqikilana leAustralia, Argentina izadlala lePoland, kuthi iSaudi Arabia idibane leMexico. Sixoxele ntatheli izindaba ezemidlalo uJavet Ngwele Dube.
Ayisenegal isenzele kuhle kakhulu njenge team yeAfrika. Isijabulisile kakhulu lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili, ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo. Sibonile nje even ama statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots kodwa yabe le 4 on target. Isenegal yatshaya 14 shots kodwa yaba le 3 on target. Inhlanhla ukuthi ezingu-3 zingenile zonezi. Sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla, bakwanisa ukuwina. Hayi ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili, bazaqhubeka. I think bangafika la ku-semifinal. Ngithakazelela ukuthi ukhoach wabo usisi sekulesikhathi eside belayo, and ukhoach wabo lo hayi ngiyathemba usefundile okuningi. Usewine labo i-Africa Cup of Nations, sekeyohamba labo njalo World Cup. Ukumgcina kwabo hayi kusebenzile, ngoba hayi mbonayo sesiya phambili, ama-tactics la isefundile, usekwazi ukuthi when you get to those stages how do you deal with those issues. Ngithabe kakhulu, ngiyathemba lama-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili, ithemba likhona.
Phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal?
Anginethemba ukuthi Morocco la izasenzela okuhle kusiya phambili ngendlela abadlala ngayo laphana leBelgium beyitshaya besingakhangelelanga, kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi nathi siyakwanisa. Asifikanga nje ngokulahleka lapha, hayi sifike ngoba silalile, basitshengisele ukuthi hayi into le bangayenza kuhle. IGhana layo ishayile, yakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle, and kusuke kwaba njalo. iCameroon kusuke yabanjwa kodwa 3-3, iGhana layo yakwanisa ukuthi nqobe, and ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba laphambili. Mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo, hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup?
Hayi ithe iqala i World Cup nje mina bengikhangelele iBrazil leFrance, bekukhanya ngani amaqembu ahambela phambili and ngendlela abadlale ngayo amagame abo okuqala awesibili, hayi abazange bangidisappointe, bangitshengisile ukuthi hayi kungaba yibo abahambelayo, abahambela phambili abangayithatha le nkezo. Brazil leFrance hayi mina mbona ngani iyona lawo amaqembu ayi-2.
elinye labo lizayithatha inkezo leyo.
UJafet Mwele Tube intatheli zindaba yezemidlalo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukandulu.